kuyinto enhle ukuthi ngabananzelele kade ukuthi igcikwane leli ele COVID-19 inombolo zakhona esingama stats akhanya aqansa abantu asebegula lo mkhuhlane babahlaselwa nomkhuhlane. Singathina iplanning yenzakala la kuyikuhlela nje. Kungasifika kuSeptemba kunanzeka ukuthi engxenye futhi leli gcikwane lilobu liyisimo esiso sorobe seliphezulu futhi engxenye leyi trade failure still amadesi engadluliselwa phambili. Ngibona ngathi ekuhleleni lokuthi uplan ukuthi hayi mana ngifike laphana ngibone engizoba ngibona kuqondile ngoba singananzela leli gcikwane esikhanya sisaphila lalo sibile kwesikhathi esithile nxa sikhangela. Kodwa kakuthi ukuthi singasaplan ingqondo yokuthi hayi igcikwane likhona kodwa impilo ayiqhubeki siya phambili. Septemba sibona ngathi kuhle ukuthi sefika kuye sibona ukuhamba kanjani ngoba uJuly bengasavumi ngenxa ukuthi amanombolo beziqansa siya phezulu. So ngumkhumbulo omuhle ukuthi bakhuphe kathi esikuJuly bafukele kuSeptemba kodwa lawuzakhangelwa ukuthi abe yisimoba nxa sesifika kuye.
Siyabona njalo ukuthi amankampani edlula ichumi lanye 11 asethe azabuya ukuzobukisa. Singathi lokho kungalethela ilizwe inzuzo yini njalo umbukiso lo unganceda osomabhizinisi labanye abandewe ukuthola inzuzo ko.
Well, ngasikhangela inombolo zalamakampani inombolo ephansi kakhulu kodwa ke akumangalisi kakhulu ngoba ngasikhangela umhlaba wonke ngenxa yendaba le-COVID-19 izinto zonke zikhanya zizehlile esibili zayaphansi. So ke abantu abaningi kumbe amakampani amaningi ngenxa ye-COVID-19 atshayekile kakhulu kwezemnotho wazo atshaye kwezenzuzo zabo. So ke abanengxenye kubehluli babuye njalo abanye futhi ngabe besesaba wena le-COVID-19 ehlaseleyo. So esingakutsho ukuthi thina nxa sikhangela yebo kambe ilizwe akusoke kulincede kakhulu kangako kodwa ke khona okuncane okuzangena kuzancedisa lakho ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi i-trade fair leyi kumbe umngqondo wokuthi kumakhethwe ezomnotho welizwe ungami lanxa siku-COVID-19 khona okuncane kwenziwe ngoba nxa sinanzela kathi ezivele impilo yakhona iyileyani yokuncengisa. So ke kuba nzima uhle ukuthi hhayi umbanisala mbukiso senhlenisekela kungakhathaza njalo ilizwe kusasa kodwa bona abalitshwana ababuyayo njengoba sivuma ukuthi eqinisweni hhayi kuzaba nje kuthondele kancane ukuthi kuncedisa ilizwe sibili kwezokuthuthuka kwenotho kuzaba kuthondele kancane kodwa ingqondo yokuthi enali ingqondo yokuhlale kubikisiwe ihlale ikhona emkhumbulweni wabantu langase ku-COVID-19 ukwenzela ukuthi phose lapho ezakwehla khona singabi sisabuyele emva kodwa abantu bebesazi ukuthi hayi kodwa sile ndlela esijali kwenza ngayo bana sibukise indlela yokuzama ukuthi si-attract kumbe sidonisele abantu bana bazibuye bezoyinvesta elizweni labakhampani labo bukise impahla abalazo bezama ukuthi bathole ama-orders kwenzela ukuthi bancediseke. So esingakutsho ukuthi while samakhampani emalutshwana kodwa khona okuncane okuzangena lakho siyakwemukela ngoba isikhathi sakhona singeza kubalekela.